beso thamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikamthwakazi namhlanje khona pha kobulawayo lapho ahlangane khona lentatheli zindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uzakwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile njalo futhi isilo sikhulume kakhulu nesizwe samaNdebele esingasithi na iMatabeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele bevele siminjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka 1890 labo abakwazi ukwenza ama-research abo bangaresearcha bathole ukuthi imephu ka 1890 yona ibivele iphethele ilizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi isizwe esikhulu kakhulu, isizwe njalo sezizwe, isizwe njalo esahlukileyo. Ungakhangela imngcwele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngelokhuzene ngezikhathi zenezi ezika esikuzo. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siyeqa size siyefika kukhabrabhasa khonale, wathena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe. Ikho-ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethabechavi ethi yena lesi sizwe seZimbabwe asiyisizwe esenziwe kathesi, isizwe esivele kathesi, isizwe ekade vele singekho. Ikho-ke lonke leli lizwe lapha phakathi lilizwe lenkosi. Ikho-ke ukhulumile futhi langendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe. Uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuQueen lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha, njalo futhi emtshela ngokuthi uqhakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo beMoffat Treat ngasonke sikwazi. Ngiyazi ukuthi abembali bayakwazi ukuthi inkosi umzilikazi wangena kusivumelwane se Moffat Treat esithi i-friendship treat. Ikho inkosi ikhulume kakhulu ukuthi lokhu kuzomele kuvuselelwe ubudlelwane lobu, njalo futhi isizwe samaNgisi sibe yiso esiza kuma phambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleneli lizwe.